tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka sizo sifike la silindele ubaba ufike umama umama efika ubaba engekho sile sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa yena obhubhe ngolwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene, ubukhokheli be-MDC bubuthene. Babuya bonke ngobulengi babo kuvela kuma province atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yebandla labo entsha sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Tabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Isidumbu sikaTabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamchineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamthini eJoshua Mkabunkomo International Airport ukehlangabeza isidumbu sikaTabengwa basuke betanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamthina eze lomkakhe uZodwa. Ekhuluma le ntatheli zindaba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamthina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangela ukuthi ibhokisi lehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. Umohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uTabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero ngemva kokusuka egcekeni lendizamthina uZulu lubhekise koTabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi muli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uTabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleyile ukuba yi-national hero kodwa wasoze aphambanisa iprogramu yethu usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. uTabengwa wathi no. Yebo siyavuma ukuthi adikleyiwe yi-national hero lizakwenza konke okumele likusupply le mngcwabeni kodwa ethi program kayidistetshwa lezethu izikhulumi kazidistetshwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaTabengwa uSipho yena othe uTabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingomgqibelo emanxeleni silahlele kakhulu okunzima kakhulu sibili ngoba nanguye kathi ngathi usengubaba wethu futhi so nguye kathi sihlanganisa ndawonye asikhuze nxa sinto ezingaqondani so silahlekelwe sibili ngendlela enkulu nguye kathi sibamba ndawonye athi sende lo ingenzi lo.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlandla yamangu endiweni ngomunye walaba abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaTabengwa.
Kunzima kithi kubuhlungu kakhulu lasikathi into elula enjalo iphutha lingene ngaphi kwakhona
yikho ke kuyasithinta kuyasihlepha ngaphakathi kwethu sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe
unkosazana Grace Nuku ngomunye walabo abaveze ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba ufike umama umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele zingaphi inkokeli ngenxa yokuthi inkokeli sifile umzimba wayo simele usupheke kanjalo uhamba uthiyana nabantu bayo
udabengwa wabhubhele kwelekhina ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka e-India lapho kade silatshwa khona isidumbu sakhe sesikhangelelwe ukuthi sifike kusasa ngehola lethumi lanye ngimele umthakazi we-Studio 7 ngikobulawayo ng-Albert Ncube
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo leli bandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene. Babuya bonke ngobulengi babo buvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bedabula behlabelela upresidenti wabo besitho ukuthi bona kabala omunye upresidenti abamaziyo ngaphandle kuka presidenti wamajaji bona bazi upresidenti owakhethwa ngabantu upresidenti uNelson Chamisa bahlabela abantu kathesi ama province ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase Ascot bajabula ngoba bathi bona icongress leyo kuphela kwayo yakuthiphela okuyaphutha ngale kwecongress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha ngike ngahlangana labanye njengizihambela eGweru ngezwa abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le-RTGS ivalue yayo siyaqansa ngemva kokubana icongress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le-RTGS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni ze-MDC hathi kuzaniphile
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwaba sakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe lukhona olunye osolwenziwe
akusela olunye ukhetho osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela okwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelama youth yilo oluphelileyo khathesi sikhuluma kanje babhiza abanye bayahlabela abanye baphakathina kwestadium bayavota bavotela ubukhokheli babomama bavotela ubukhokheli be-main assembly lokho ke yikho okwenzakalayo khathesi akukapheli kusesekhatshana I think ngikhuluma kanje mbonangani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumbe amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba silama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokusiba lama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe so yikho okwenzakalayo khathesi ngaseGweru
libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje
sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade sikukhangeleli besingakhangelanga ukuthi abantu ngobulengi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo ngibona ngani singangena kuze kuyefika ngaphambi kwehola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje ukuthi ukuthi siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North etalele parliament njalo ulilunga leMDC sixoxela esegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho kwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamula mayezi owemizimbabwe USA oyenziwe emadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena usekhangelelwe ukuncintisa kuMiss Zimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulomdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kwenzakalani eChicago namuhla?
Ye, kuna manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona amateam amane. Engobukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago. Sibili umdlalo wangkhona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo. Ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa nge-2-0 iChicago, so kuyafiwa lapha ke entukameni. Kuzobuya ke nxa sikhangele abantu abadlalayo khonapha, abanye bangkhona ngamajakazi akhulayo, njalo abanye ngabantu angani sebekhulile kancane kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama-60 years. Nxa sikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu, ngike ngatshaya umngqutshu lapha Ntunga, ngatshaya ke le nhloko lamangqina into ezinjalo ezivele ekhaya nxa usibukhangele futhi le dobi into ezihlabusayo sibile okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni, njengoba-ke abaningi sebathatha isiko lalapha, abanye bazalelwe khonapha Ntunga, so ukuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu. Kodwa-ke ngathi engubukeleyo kathesi sibe inguqu imnandi kakhulu sibe inguqu yangkhona nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje, umnandi okunye okumangalisayo. Ngikhuluma nje kathesi i-offside kodwa ulebusekele kwahamba kwabanjalo, umndodo wangkhona Ntunga uKhutumbekwa uyazi ukuthi ekobelahlohle wabetshayele egangeni kodwa kade i-offside. So kunye-ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinifoyi.
Sikhangele zamabhizimusi lapha Dube, osomabhizimusi kade bebukisa, nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo?
Ye, kunjalo sibili Ntunga. Okhanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi, omunye wabo ngokuhambisa impahla ekhaya abahambisa lokho amadramu. Uthi-ke abantu bebebuya bebaningi lapha kade etshengisa khona impahla zakhe. Kuzobuya-ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu ngoba kade kungaso bantu kuphela abale Zimbabwe kade besembusweni wabo somabhizimusi. Labanye-ke abakhonapha eMelika, lo munye nje oyedwa okuthiwa kade vele eMexico, kukhanya ngazani bayathanda sibili ukuthi bezwe ukuthi ilizwe leZimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy bebengafuni ukuthi bakhulume lathi, kodwa bebekhuluma sibili bangani bathi hayi kungani labo bathakazelela athi bekubona. Kuzobuya-ke le-MDC la kathi ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo, okunye kathi bela amakhepesi belo mculo belento eziningi sibili kakhulu. Njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi baqoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bahlupheka kwele Zimbabwe. Mbona ngazani-ke umkhankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu. So khonokho-ke kungabe kungaba yi-business kodwa ikhona okunje abakukhankaselayo. Kuzobuya-ke omunye usomabhizimusi ovela kwele Zimbabwe ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo. So uthi yena beze batshela lapha abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini, ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika. Ukudlelana kwangikhona kuyabe kunje Ntunga, ukuthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi-ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar, yena sekunika uplasfom kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangikhona yena leyi abe sekunika khona ngapho, kodwa ibhadale nge-US dollar engapha. so kunjalo ke Ntunga.
Mhm, hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese.
Hayi ukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sithi ngingawabona. Wona lana owaziyo mfoka Nkomo. Abesinandi ngendlela okazokubona uyawuzi amasese anjengamahewu ungavele uwanade ke fowethu yeyi wena uyahamba ubona izinto nyakuthela sokunjalo Ntunga.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlela.
Aha,
loge, ngukips Dube intathelizindaba, Studio 7, na, sikotela lapho esembukisweni we Zim Expo, okujelwa Chicago, konapa Emelika. Singene, kuhlelo lobasa kulayo, silo Big Mike.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqoxa lo mnumzana Thondela Ishoko yena owaqala uhlelo lwe Keep Bulawayo Clean campaign seze ukuthi ngeviki edlule uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo wothambe kuye siyezo kunene Shoko ngiyakwamukela kuhlelo asithinteni udaba olukhona egodwini kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa.
Ngiyabonga Mike lokusinusa namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani eSouth Africa. Sanusa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinusa Deep Sloot ku-Ward 113 eJohannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana lemkakaso wethu esiwenza ngapha ekhaya koBulawayo. Safundisana, sabonisana ukuthi hayi nxa sifuna ukuthi sibe lama environment amahle kumele sisebenze kakhulu lama communities ethu. Sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabe ehlezi phansi, so kumele lathi senze njani sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana, njengoba uhlala koBulawayo uhlelo lo luzabe lusebenza njani, njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa?
Yes, hamba phambili buti, sizasebenza kakhulu le council ye Joburg lama volunteers ahlangana lawo. Siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo koBulawayo and lathi sikhangele ukuthi sibuyele khonale. Kuluma kanje siplana ukuthi before sicelebrate i-day 1000 eKeepulawayo Clean sizahamba foot eJoburg siyenze enye clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye abebeseduze khonale bebuye besijoin. So hayi umkankaso wethu ukhalise sibili koBulawayo kodwa sukhona eJoburg. Siyajabula kakhulu lapho lo.
Mhm, hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso sesiphelile, sesidiwe ngumangoyi mnumzana Gqeba uhlelo.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna ukuencourage bonke abantu ukuthi sibe proud of environment yethu. Singayekeli ama dam sites abe khona in our surroundings. Environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba clean, so let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwala komuhle lapha besixoxa nomnumzana uThondela Ishoko yena owaqala uhlelo lwe Keep Bulawayo Clean campaign. Singakagqibi uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kule muli ekababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kule mmule kababa uDabengwa ngithi langaleso khala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawa, sohlangana phambili. Isikhathi yiso esingasavumi mthwaka komuhle, siluqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmike3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezijiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hobe, Zimbabwe omuhle, bye bye.
Sibonge ke o Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane. Ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla ngikhangele umbhalo ovela kuPaulu elobela kwabaseFilip. Ngikhangele ichapter ka-3, ngike ngibale lapha. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi zalezi zinto kakungidingisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaulu wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle, ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaulu wayesentolongweni. Esentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hayi uzakhutshana iviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola ekhuqe phakathi khonaphana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini, kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3. UPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapho esingasifunda kuyiPaul. Ngiyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akulamali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi emsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani, awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngikhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umnikazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo inyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlulileyo, awukwanisanga kungcono uhluphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi yizinto ezikhathaza abantu zonke lezi, kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaulu. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esize enkosini ethokoza, uthi yena Nkulunkulu sengithatha yonke into ezihluphayo ngiyiphakeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulumlando, kulumthwalo, sengithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu usilo kholo ukuthi baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini njalo isandla sakho asifitshane ukuthi sifinyelele singcedise udubo lwami namhlanje ungabe ubhunga umfelokazi kumbu intandane kubhunga baba sibili ngkhaya uyahlukuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama ufuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba wathe bunyameli vuleka kube nokukhanya phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya uyaletha into enhle isililo olaso ukukhalo lakho ungabe kusebusuku namhlanje kodwa ikuseni yakho izaletha okwehlukeneyo
akuyiphethe mfundisi
Baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo yonke imithwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama likaJesu sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa nentokozo evela kuwe Jesu siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama Amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda selethemba libuzisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elitshumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTelone nge-1-0. ITriangle United bengutshikilo panqa 1-1 leBulawayo Chiefs. Imushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0 kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngutshikilo panqale ngezi Platinum 0-0.
Abantwana bemama uyisina la abantwana bemama uyibona abantwana bemama bakaNkulunkulu uyibona abantwana bemama bahlale ethempelini mama uyizolela
Black Mamba zobe hlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala eThempelini besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe National Hero. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.